Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Mhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isithi council indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo.
Ukuqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi bathwele nzima.
Amavendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kuqondile okwenziwa ngamapholisa edolobheni leli. Ikhomishini ehlolisisa okwenzakala kukhansili yaRare ithi umeya wedolobho leli ucatshangelwa ukuba wenza inkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhubekela phambili kubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi amapholisa abathwalise nzima. Bathi sekunzima ukuziphilisa ngoba bethathelwa impahla yonke okucatshangelwa ukuba ithengwa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abantu laba abathengisa impahla etshiyeneyo bengahlawuli imithelo yamakhansili kanye lelizwe okwenza bebhidlize amabhizimusi afana le-OK lamanye asevale kwamanye amadolobho esithi athathelwa okokwenza ngabathengisa emigwaqweni. Amabhizimusi amakhulu bathi okunye okubahluphayo ukuthi kunzima ukuthengisa impahla ngeZimbabwe Gold bona beyithenga ngedola leMelika. Kulamanye njalo amabhizimusi athole nzima agoqela ibhanga le-CBZ asexotshe umsebenzi isisebenzi ezingamakhulu amathathu lamachumi phose amahlanu 347. Ingcwethi kwezomnotho zithi usudonsa nzima umnotho weZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwezig lokunye. Sixoxe ngodaba lolonkosazana Charity Mpofu ethengisa impahla emigwaqweni.
Isithi khansili isusa abantu abathengisela emgwaqweni kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona aveka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu icontinue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni, wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu ethengisa enjalo, isithi khansili indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa, iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini babakhangela abantwana, uvele kawulamali. Imali ode ngayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhana ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi la amakhulu okay.
Njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwede ngaphandle kwelizwe, khona kuvele kusuka kuwesike kakhulu ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho, bakutshela ukuthi hayi lezi sungadlula lazo ngezeribhethi kumbe ubhadalise leyo duty oya kuyibhadala. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusiba futhi le roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto lezana sezisetshwa sezikonstrukthwa ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.
Lo nkosazana Charity Mpofu ethengisa impahla emigwaqweni obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kasodolobho lakoBulawayo.
Lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma-vendors njalo. Ama-vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi ngabantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngaphi endaweni ezisemthethweni. Yikho-ke silamapholisa-ke ecouncil abhodayo idolobho lonke-ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na, abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa, abanye bebotshwa ngokwenjalo. Esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke, esikufunayo ukuthi kube le-order edolobheni. Kwezinye indawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake, abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo. Abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo, abanye phambi kwezindlu zabantu. Kusuka-ke kube ubuchapho obukhulu, kungasahambeka edolobheni. Kuphambanisa-ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo. Yikho-ke ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona-ke sibasusa.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele ngodaba lolu Ndlovu, siyabona ukuthi lo hulumende uthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala lamabhizimusi. Lani lo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho?
Izizathu ziningi. Okokuqala, yebo, kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo, bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo. Bona kube sebethengisa ngentengo-ke phansi, ngokokunye-ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe, bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale. So ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi. Okwesibili, sifuna idolobho lihlanzeke.
Mnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kasodolobho wakoBulawayo ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 se-City Hall koBulawayo. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uyakuphikisa lokho.
Bonangana akusikho uqiniso lonke ukuthi abantu abasebenza kwamabhizinisi. Indaba ngisitsho njalo, ngisho njalo ngoba amabhizinisi eqasukufa kudala, aqasukufa ngaboye 2000 amabhizinisi, eqasukuvala kudala kakhulu. Babengabantu abathengisayo. Abantu abaningi banawo abavula amabhizinisi lawo okusebenza ngabantu abaphelelwe imisebenzi. Basibe siyazama ukuthi baqalise impilo katsha. Ungakhangela amakampani amaningi avalile, ungakhangela sibele emuva maybe ngabo-2010 sisiyale, ebevele vala esuka esiya kwezinye indawo. Engavaliswa abantu abathengisayo, ebevele inani lawo ebevele liphansi. So ukuthi sithi khona yibavalisayo number nawo siqiniso. Yebo, kukhona ababekwenza nje ukuthi bahlale phambi kwezitolo zabanye bethathe amakhasimende nxa engakangeni phakathi. Kodwa ngathi ngesikhiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo, anginakani ukuthi kungaba yimbangela yokuthi amakampani abesevala ezimbabwe. Ngibonakani akusikho. Yebo, kumele bathengise laba kumele bethengisele khona bephiwe indawo lidolobho siseyelakoBulawayo vela abanye amadolobho abenendawo yokuthengisela. Kodwa-ke ukusithi amakampani avala elizweni lonke, mina ngibonakani hhayi akusikho. Amakampani ayebevele vala, kumele sikhangele macro level imbangela yokuthi amakampani avaliswa yikuyini.
Ubona ubonanzana amakampani avaliswa kuyini, indaba evala kangaka?
Ya, mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo-2000 sabona isiphithibili sasenzakala elizweni. Abantu basuka bavala, baswelakala maybe investment. So ngomnakano wami engxenye ikubona abantu kungasela mali elizweni, sethu abavela kusela mali. So sihlalini akusela mntu othengayo phela, akusela business, asivaleni siye kwezinye izindawo. Bona kalikho yimbangela yangkhona.
Singathi manje khonoku kube kubotshwa abathenga bathengisa impahla okuthiwa babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe, kuyasebenza khonoku? Kuyenza ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho?
Ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angeke sikuphikisa, anomthetho ovele ofakiwe ukhona. Kodwa-ke mina engikhangeleyo ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakoBulawayo lapho engikhona, zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe, zizozokuwa lapha zebe zisuke njani. Bangaphi-ke lawo kumele bebe ngamehlo bekhangele ukuthi impahla ziyavinjwa zingangeni ukuze ebebhadayela ezo mali. Nxa bekhona abantu abagangayo abafotshisa impahla kumele babanjwe. Yes, kodwa-ke zizezifike zingene ezitolo kungalamuntu ozibonayo. Hayi, ngibonakani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo. Ngibonakani i-customs and excise kumele ikhangele ukuthi kungabe kubonakele ngaphi ukwenza ukuthi impahla zize zifike la, ngoba selokhu si-treat-a ama-symptoms singadili lendikimba yendawo.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7.
The Voice of America.
Ikhomishini ecwayisisa inkohlakalo ekhansilini yedolobho leHarare ibikwa isivumbulele amacala amaningi okutshontshwa kwemali yiziphathamandla zaleli dolobho. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kwatshontshwa izigidi ezine zamadola eMelika, i-$4.5 million, kwenye yamankampani akhokhelwa ngumansipala eHarare Quarry. Ikhomishini le yakhethwa ngumongameli yamasomnaka kwanyakenye njalo ikhokhelwa nguJustice Mafios Cheda. Ichwayisisa ukusetshenziswa kwemali kamansipala kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela imibiko yokuthi kule nkohlakalo eqhutshwa ngumeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume lezinye iziphathamandla zikamansipala. UMafume wetheswa umlando wokufumbathiswa ngamankampani achiyeneyo ukuze aphiwe imisebenzi kumansipala kubika waqambela ikhomishini le amanga ngalapho ahlala khona lokunye. Ikhomishini le ihambe laye kuKelly ayiphayona izolo kodwa yathola kule bhizimusi kulindawo wasesithi waphambanisa iKelly esithi umuzi wakhe useduze laleyo ndawo. Asenelisanga ukuxoxa noMafume ngoba obengaphendula umakhala ekhukhwini. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Stanley Gama uthe akavunyelwa ukukhuluma ngodaba oluphambi kwekhomishini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale amarenti lamarenti kukhansini. Kuthena leyo imali enlutshwana ibisisetshenziswa ngendlela engasiyo isevisi esiyikhangeleleyo kusithi council ingatholakali. Lingakhangela amarodi, amasiweji, ukuthwala kwengcekeza lokunye okuninginingi sikhangele ukuthi ikhansili kumele ukuthi isebenze isincedise kakukho. Kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo akusiphathi kuhle si.
Kwabezomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho kabathathe amanyathelo ophambanisayo itholakala ukuthi kulecala kabotshwe athonisiswe anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele report Cheddar Commission le singayithola i-report njenge ikakhulu njengezakhamizi. Sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini ezizayifaka kumaphephandaba. Njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansela nezisebenzi zikakhansili ama-director ukuthi sixoxe ngaludaba sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi ikhansili kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela kukhansili.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine emadolobheni agoqela iKharkiv, Kyiv, Odessa lePoltava lamanye isebenzisa ama-drones. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokubulewe abantu abazinkulungwane ezintathu, 3,000 eGoma eDRC selokhu kuqhamuke ukulwisana phakathi kwebutho leDRC labahlamuke be-M23 ekupheleni kukazibandlela. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane le Melika, uMongameli Donald Trump namuhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu basePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump uthi ele Israel yilo elizanikeza iMelika iGaza nxa impi isiphelile. Ngokunjalo uthi akula mabutho eMelika azathulinyelwa kulesi sihlenge. Umongameli Trump uthi abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana le-Egypt le-Jordan kodwa amazwe la kawavumelani lalumbono. Sixoxe lolandela zombusazwe zeMelika umnumzana Difa Dube.
Inkulumo kamnumzana uDonald Trump ayibekileyo esithi yena kuqakathekile ukuthi athathe isihlenge saseGaza ayenelise ukuthi asidevelophe. Inkulumo esiyibona inkulumo embi kakhulu njalo engatshengiseli ukuthi uyakha noma engatshengiseli ukuthi ufuna ukubona ukuthula kuleyana indawo. Ngoba inkulumo le nxa sisiyayikhangela kube inkulumo ayewayikhuluma ngemva kokuthi ehlala phansi lomongameli wase-Israel. Okusobala ukuthi inkulumo leyana ayisiso sinqumo asithetheyo eyedwa kodwa isinqumo esitshengisela ukuthi umongameli wase-Israel nguye oye wathi yena akadalule inkulumo enjalo noma ngithi nguye othe akahlongoze inkulumo enjalo ukuthi yena akathathe isihlenge saseGaza. I-America ayisiyo responsibility yayo yodwa njalo ayisilo lodwa ilizwe elifanele likhangelele nge-destruction leyenzakaleyo i-Israel. Yindawo efanele ukuqala abantu abafanele babone ukuthi kuncediswa njani i-Israel ngamazwe ama-Arab countries ukuqala. Kube kuwukuthi i-committee yama-Arab countries kube yiyo esisithi yona mhlawumbe i-America isincedisana labo labana kodwa abantu labana kufanele ukuthi bancediswe behlezi endaweni yabo. Nxa sekuwukuthi abantu abasefanele bakhitshwe laphana bakhitshwa kuleyana indawo yabo eyindawo yabo abazalelwa kiyo ukuthi basuke baye nga. Okuyinto engalunganga le i-decision le ithethwe nguDonald Trump. Esibona ukuthi aso decision ka Donald Trump khona eqinisweni i-decision ehlohlwa nguye lo umongameli wase-Israel.
Amazwe afana labo Jordan, labo Egypt athi kavumelani lo Trump. Kukhona yini angakwenza yena umongameli Trump okungaguqula umcabango wamazwe la?
Nxa sikhangela nje inkulumo le ngendlela esuke ngayo itshengisele ukudelela noma ngithi itshengisele ukuyeyisa kakhulu abantu base-Middle East. Ngoba nxa kunje kuyafana lokuthi nxa kulohlupho olukhona e-Africa noma kulohlupho olukhona mhlawumbe sithi njengeZimbabwe noma e-South Africa. Kufanele ukuthi uqale kube ukuthi i-AU yiyo esondela ukuthi ilungise lolo hlupho. Kube sekusithi nxa kuyinto ezakala mhlawumbe kubo-South Africa leZimbabwe kube ukuthi i-SADC yiyo esondela kulolo hlupho kuqala. Andubani ukuthi kusuka iMelika le ithizweni izosiza ilizwe elikusadak. So okuyinto eyabitshengisela ukudelela. So bekufanele ukuthi uDonald Trump yena akaqale ukuthi into le iwe wayiyekela wavumela ama-Arab countries ukuthi bona bahlale phansi babe lesisombululo sayo lento leyo andubani ukuthi yena abesebuyele enkulumeni. So ngibona ngathi into eqondileyo akabuyele phansi ayehlala phansi ayeqale butsha ukuthi uyihlongoza njani njalo uyibeka njani eza kwenza ukuthi izwisiseke lento. Kodwa yena ukuthi akusoze kwafakwa zwiseke ukuthi yena athi abantu basuke. Lokhala nje liphutha elikhulu alenzayo njalo yinto nje afanele ukuthi akhohlwe ngayo ukuthi asonto engenzakala ngoba abantu beGaza baze bacishe babulawe bonke belokhu besahleli lakathesi indawo leyana ngama-ruins akusela nje lekwendlu eyodwa emileyo. I-Israel yadiliza konke kodwa ke lokho bebuyela besasekiyo indawo yabo leyana okutshengisela sobala ukuthi bona ba-prepared ukuthi bahlale endaweni yabo njalo bayivuze indawo yabo kodwa ke abekho prepared ukuthi bahambe baye kwelinye ilizwe bebesebenzela ukuthi bayavusela ilizwe.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxelaye ekwelebhilitane. Uyaxokozela kubandlalezana uPF kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele qhubeke sesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Bafuna kuguqule isekelo sombuso ukuze uMnangagwa ahlale embusweni kodwa kulabanye njalo abaphikisayo lokhu abathi uMnangagwa kumele adedele omunye ozancintisa kukhetho lukamongameli kulowo mnyaka. Ukuhlazelo ludaba Gibbs Dube Studio 7 uxoxele nomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. USvanda usungula le ngxoxo.
okumangalisayo ukuthi kathi abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kathi yona izalo PF party eyiyona eyabuya le democracy iyiyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani ngoba abantu nxa besizubuhlungu mbonakani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu ngoba abantu bezubuhlungu amashop avaliwe konke kokubi konke ongakukhumbula kukhona kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspenda ukuthi indaba bekhuluma njalo
ye asikhulume njalo khona ngakhonoko golide kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu kambe sokuhamba njani sizokuthiwa-ke abanye amaswingo sebemisiwe ukuthi babe ngamalunga ebandla ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga ngena khonapho kolethi mzwile njalo gosibani
iZANU PF libandla eligayidwa yi-constitution yalo and i-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngeyinto ubusuthethisa uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala khona kwa siyakwazi ukubana vele silibandla leZANU PF nje so asisoze safa sabona ngokufanayo sicabange ngokufanayo singayicabanga ngendlela ethiyele but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esukuthi a dignified way ngesingisi ukuthi kona nxa ungazwaneni le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi ona awusathethisa abanye njalo especially i-leadership uthethisa i-leadership into vele engavunyelwayo eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo ungathethisa vele uyabe usuzifake kusimo sokuthi kona sokumele kube lesijeziso esithize esikhona esibehlelayo
yesiyabuzaukhuluma
ngokuthi mina hhayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusocala lokwana yikho ubona even wakhangelela ku-conference yethu siyayenzela lapha koBulawayo wathi kukhulunywa nge-resolution leyana wabuzwa ngiyakhumbula u-chairman wephathi umama uMshinqule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani ndakho lokhu na akula muntu owakuphikisayo sisokeni kwarabhana so thina sibhulema kuthi xa sokunjalo i-majority rule yiye eyenzakalayo
yesiyakuzwa
njalo usesekhonapho mhanambinjani
bekuluthi
udaweni ukhuluma ngendaba yamashopu avalayo lani lani mina ngike ngawukudikisisa khona kwana ngakhangela ungakhangela kathesi uhambe ko-t m ngale lama pick and pay amashofu abo agcwele izinto zizo zonke zikhona kodwa ubusiya ko-ok ubona amashopu amashelufu ase-empty lokwana mdaweni kasiko kakahulumende asokwane ngokwe-management yabo yako-ok kona kale ababuzane ntona baphatha njani izimali zabo bayenze njani ngoba mina ngizwile ukubana phale ezikweledi lamasupplaya banikwa ama-90 days to pay kodwa bayabhadala yini so yabafuna usupplaya yabe lokho ekunika izinto yena ungabhadali na
ye siyakuzwa golide
leZANU PF kuhulumende njengoba ngitshela nje hamba kadesikot m lako-pick and pay kugcwele kwizinto kana vele amagrosa agcwele
ye aphendule khonapho-ke ye ye
olide sikubonile e-national heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo o-Owen Muda bathe bekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi kayikho ku-constitution ngitsho laselizweni lo president la uyakwala khona ukuthi kafuni kungena kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu uzeni laba yi-freedom of speech kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo mna mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle golide ebandleni umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke kodwa ebandleni lenu baba hhayi akusekho ukukhululeka baba so kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo
ye khonapho-ke kolide
mhlawumbe ngawungizwanga kuhle ngithie mina abantu akumelanga silwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yethona asikwaleni sihlonipha asikuvumeni sihloniphana kuphela okwenza ukuthi umuntu azacile esefuna ukuxotshwa mdaweni yikuthi uyabe sethethisa ukezwa amagama zikhuma kwabanye bethu labana bese bethethisa ku-social media. Yabo akusikho ukuzibamba lokana ungumuntu omdala. Ungakhuluma into yakho ibeka kuhle. Akula muntu ozawuxotshela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina. Sonke vele lapha asoze sibone okufana nayo. Asoze sicaba ngofana naye noma sikuphathi efana naye.
Sibanda.
Olide nqalo ethi yena uvice president ngumpanduki. Wena ukubona njani lokho? Ukubona ku-right yini? Why engasustendwa lo muntu? Why engaxotshwa lo muntu?
Angizange ngike ngizwe, ngike ngayilalela isivideo lana ngayilalela over and over baba mdaweni. Angizange ngizwe bekhuluma u-vice president uMpanduki. Bebedlabela ingoma lalani khona ngathi Mpanduki Mpanduki. Angizange bekhulume igama lo muntu.
Lapha lezo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee lo mnumzana Greta Sibanda olwela ilungelo loluntu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ukhetho luka 2023 lwenziwa ngendlela yokungahlonipha abantwana bezimbabwe. Manje abakhathala ukutshontshwa ngaphansi kwalo mbuso bathi 2030 aguqule isekelo sombuso ukuze qhubeke ahlale. Yini ayenzela abantu? Okokuqala nje abangasitshela ngakho bakubeke phambili sikubone. Ngoba okokuqala amabhasi amalayitsha lezinye izimoto zihamba imini ebusuku. Abantu baphumela ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ekhaya kule ndlala. Kahle kahle yini asiza ngayo abantu? Into ebambekayo ngoba siyabona nezibhedlela abantu bayafa. Akula mithi. Ezikolo bakhumpula i-school fees. Yonke into yabo nje angazi ngombe imithelo leyo. Usizo lwabo alwenzela abantu imithelo leyo ayigaxwe phezu kwabantu inqwaba yemithelo. Akuyiyona abayitshontshayo. Imali yakhona abalokhu bethi 28 asazi ukuthi yini le abayenzela abantu. Abazama ukubuya le nto ebambekayo siyibone ukuthi. Yini le abathi khona 2030 bafuna kuqhubeke bayenzela abantu.
Ye, ku-Studio 7 lithona njani basazi bethu abahle. Ye, i-odi yami le engathi lingayidlala ngiqondisa ku-Minister of Finance uMthuli Ncube, lo baba uChuma laphana, odi yena uzaba u-president, lo baba uGawule la odi i-Minister of ku-Committee ye-ZANU PF. Mina ngazi ukuthi iba bangama-minister njani. Bengakazi bebonakale ngisho la ku-top 6 kumbe ku-top 12 uma ukuthi khona e-ZANU PF uma itshintsha ubuholi noma i-organize izinto zobuholi. Kwathi kuphuma umnanga kwabe ekhipha umgabe anzange ambone lo head indebele lalikhona waphana ku-top 6 yakhona. Lamanje ugezani babhizi kuthiwa ugezelani mbe ugezani labo babhizi labo bayehla bayenyuka bakhuluma lezani bangamashona bodwa.
Studio 7, Studio 7, linjani. Hayi, thina siyaphila. Hayi, siyabonga izihlelo zenu ezelisipha zona. Siyabonga iloba lisithi akulalo khuzene labe lilalela kuyo kodwa izano umnangagwa labanye bakhe labo umnangagwa labantu abamlandelayo abake besekele thina. Laba abathi ye umnangagwa ufuna ngumhlaba wonke akabasekele azange safa safuna umnangagwa vele thina abanye. Sihlezi egangeni lapha siyahawula. Besithethi sifuna umnangagwa siyamfuna siyamusa phebuleli ilizwe kangaka. Ilizwe lethu lifile sithwele nzima. Besithethi kwakhona ye siyamfuna. Hayi abamfuna yobona laba abakwazi izikwelede zabo. Thina abanye hayi sithwele nzima abantwana baye ezikolo baxotshwa benziwani lokho ethiwa ihulumende yakhona nalo umnangagwa uright. Uright kibo abanye ayikhona kithi. Beyathi sonke abathi bona ngiyabonga.
Studio linjani, Studio 7. Hayi, kati izano iZimbabwe vele sokuyikampani yabo. Abasatshelwa nje ukuthi hayi lapha thina into enje ayisiphathi kahle. Bafuna kube lokho esiqakeza izandla kuphela sivuma yonke into. Mnangagwa kasuke esikhundleni. Lo bengabe ezethi yena uzabajezisa ama-Ovid, kasuke vele siyakwazi ukubulala ngokwabo. Kabasuke esikhundleni, sesidiniwe ngabo, sizwile. Sizalwe bekhona la manje size sikhulile bekhona. Sihlupheka kungelanto etshintshayo. Laba bathi iprojekthi ofana aqede Mnangagwa yiphi yakhona ubayakhela izindlu yini? Mhlawumbe bona kukhona abakuyakhelwayo emzini yabo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk liyalandela. Okwanamhlanje sesitshaye kwazwela olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.